bekunabantu abafika amakhulu amahlanu 500 abakade besabela bedumisa inkosi ngesikhathi kulotshwa isivumelwano sokuba ilizwe liqhube ukhetho lwalonyaka lukamhlaka 23 Ncwabakazi olungenabudlwangudlwangu. Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngemva kokubulawa kwelinye ilunga le-CCC emzini oweGlenora eHarare izolo. UTinashe Chitsunge abakholo besithi akumelanga kuchitheke igazi ngenxa yokudinga usekelo. Omunye wabafundisi abaqoqela umsebenzi umnumzana Trevor Masuku uchasisa kabanzi ngabakujongileyo kusehlakalo sanamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu, ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olunohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama-political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzathi kwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Amabandla ezombusazwe alobela nesivumelwano lesi ayisikhombisa abalisa iZANU-PF, CCC, MDCT, UZA, UANC, ZAPU le-NPC efunga ukuba akasoze enze udlakela ngesikhathi ekhankaselwa ukudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho. Ekhuluma kulomhlangano nomsekeli kanobhala wezokhetho ku-CCC, unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla bakhathazekile ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni.
Ukuthi kube lokuthula elizweni njalo ngesikhathi sama-elections. Kodwa nje sisayinile njengebandla, kodwa kulokunye sikhalaza ngakho. Njengoba sikhuluma kunje sokhathesi sikulesi dumbu, omunye wethu obulewe ngabantu beZANU-PF izolo, and ngezinye izinto eziyingqakela nxa sikhangela udaba lolu olokuthula olweLPs. Siyebo sisayinile, kodwa kakulungisiswe lokhuyani. Nxa kuthiwa kumuntu wonke kasayine, sibone lebandla leZANU-PF lisayinile lamanye amabandla asayinile, kodwa okumqoka yikuthi bazalandela yini na izinqomo lezi ezikhona ku-PF plan.
Ilunga leZANU-PF elikade likulumbuthano umnumzana Fortune Chasi engummeli wemazwe we-South edayela ephalamende uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthula, esithi kulusizo ukuthi sokubulewe ilunga le-CCC ngesihluku esinje.
Njengomhlangano vele ukuthula siyakuqakathekisa kakhulu, ngoba khona vele ngasithi khona sine-election sithi ukuthi umuntu kumele akhululeke ukuthi abe ngumuntu oqambayo umuntu amfunayo. Kunjalo-ke siyacela kakhulu ebantwini bonke, bangabe ngabeZANU-PF, bangabe ngabe-CCC, MDC, any political party, siyacela ukuthi kuma-elections laba kube lokuthula.
Omunye njalo okade sembuthanweni munye unkosikazi Sekayi Holland owaba ngumphathintambo wezokuthula uthe ujabule kakhulu ngesihlakalo lesi.
Ngifuna ukubonga labo bonke ababuyileyo, ngoba abaningi banxusiwe kababuyaka. Kodwa-ke kuqakathekile ukuthi ilizwi likankomo u-Vice President ulanda lokhu silandela inyawo zakhe ezokuthi sikhangelane lokuthula ngesikhathi sokhetho. UZulu ngalandele khonokho.
Abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bamabandla, amapholisa, ingatsha zikahulumende nabameli bezigodlo zamazwe aphandle afana le-USA, EU, Canada, Australia lamanye. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula kuphunguke izehlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Ngimele isithu 7 seHarare, ngimlondolozi Ndlovu.